Ukhadzele ubehamba emapholiseni izolo ebuliriro police station esiyamela uChibaya labanye bakhe ababotshwe ngamapholisa besenza imeeting emzini kaChibaya. So uthe usezafika epolice station wasephomba ukumiswa imota yamapholisa ama-black boots labe sivame ukubabiza sisithi ngorobayo. Basebe sithi umuntu akade ehamba la emoteni uthethe amapicture, ubethatha amapicture from emoteni bedrive besiye epolice station. So basebe abakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina eqamuka isandla. Bamphakamisa bamphosela emoteni yabo yena lani imota zabo orobayileziyana ama-trucks abo. Bahamba la epolice station imota yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena-ke la ephakathi epolice station e-charge office ubevele selimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hhayi ngcono wahambeke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha amapicture from emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba layo. So yikho akade bemcharge ngakho, but yikuthi nje ngama-charges a-frivolous, ama-charges angalangqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakaleyo ukuthi bebemtshaya bemkhahlela and akazange akabotshwa ngeniso ukuthi kungathiwa ubalekile kulo focus dot. Ukumkhahlela abamenze khona bemehlisa emoteni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from low focus dot. Yikho okwenzakale ulimele uKhadzele. So namhla bambophile besihambe e-central police station siyakwenza i-report yakhe ukuthi amapholisa amtshayile amqamulisane. Sithe sikhona ngale basebefika kamapholisa ebudiriro basemisa ukwenza i-report, basithatha basibisela ebudiriro basebemfaka kama-charges officially. Bamcharge-ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody, baphinda bamcharge nge-criminal nuisance ukuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha ekho abakutshoyo. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumela nti sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation.